Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 namhlanje ngesonto mhlaka 1 Ntulikazi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leZANU PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu okucatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWits City Stadium ngeviki ephelileyo.
Kuyasithabisa ubana hayi kutshulula abomthetho omele benza imisebenzi yabo bayawenza, akuhlubungulwe ke kuze kufike emaphetheleni sibe kwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani.
Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwe ngamapholisa.
Akusethusi, thina sizele ukuthi sizayinqoba, sizoyina lento esiyifunayo, sizenza kwenzele uhulumende lokuyefona ukuthi sizazizwa isikhalazo zethu.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili livimba lapho okubandlululwa khona abantu beMathebeleland.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesihlakalo lesi, kuyangithabisa nxa utona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele khona akusuze kube lento enhle kimi labanye bedlunga abalapha lezibebhe yonke nijikelela ubana kungabi le mpumelo ukuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU PF lithi liyajabula ukuthi sokulabantu ababotshwe ngamapholisa abanakanelwa ukuthi baphosa ibhomba eWits City Stadium koBulawayo ngeviki ephelileyo lapho okwakulomhlangano webandla leli. Lithi ababili laba, umnumzana John Zulu lomnumzana Douglas Musekiwa, kumele batoniswe ngemfanelo ukwenzela ukuthi kuphumele egcekeni isehlakalo lesi esabulalisa abantu ababili kwalimala abanengi. Abalimala kusehlakalo lesi bagoqela umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Mary Chiwenga, unkosikazi Oprah Mutsinguri Kashiri lezinye iziphathamandla zebandla leZANU PF. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende njalo okudale leZANU PF Central Committee.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesihlakalo lesi, kuyangithabisa nxa utona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele khona akusuze kube lento enhle kimi labanye bedlunga abalapha lezibebhe yonke nijikelela ubana kungabi le mpumelo ukuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili ngelanga langomgqibelo mhlaka 23 June eWits City Stadium. So nxa kuphuma izinto ezinjalo kuyasithabisa ubana hayi kutshulula abomthetho omele benza imisebenzi yabo bayawenza, akuhlubungulwe ke kuze kufike emaphetheleni sibe kwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani, kutheni eZimbabwe niyethu ethule kangaka.
Ye, kodwa nxa sikhangele kulabanye phela abathi hayi lokhu ngazani-ke babamba abantu abaphonga ukuthi kade besihambela nje. Njengoba-ke umongameli wayetshile ukuthi bacabangela ukuthi abayenze khonokhu bakucele leZANU PF elingani likhokhelwa unkosikazi Grace Mugabe. Ungathini-ke abantu nxa besitho njalo?
Well, ukucubungula kodaba yikho kuhle, ngoba kuyakhipha impumela eqondileyo eyenzibana sibe kwazi ukuthi kahle kahle kuyini utshaya amanzi. So ututuna badobha abantu abazihambelayo nje kuphela, kumbe badobha bebona ngoba abantu bangona asingayisabakwazi andibana kuze kucutshungulwe kubiswe lasedaleleyo lomthetho wendaba kuthethwe kube kwaziwe ukuthi kanti kuthutsha ngabi kuphuma ngabi kusiya nga. So mina okwakade sibona abantu ekumele sikwenze ukuthina siyekele abomthetho beyenza umsebenzi wabo kuze kufike esigabeni sokuthi sokufike emthethwandabeni lapho esizakuzwa kona-ke kuhle ukubana kanti kuyini bavele ukushaya amanzi lapha. So asibayekeleni sibanikele ichance basebenze umsebenzi wabo ngokufundela kwawo la ngomnono kwawo ukuze sizwe sifike emaphethelweni nodaba lolo.
Singathi ke okathesi ke abantu besaba kanganani ukuya emhlanganweni enjengama rallies ngendaba le.
Abantu ke besabi amarali lokho continue sizwe sizakala icampaign lokho siyaphambili sizakala. Ngikhuluma nje mina izolo bengile road show lapha esigabeni sami besibaningi kakhulu sibili supporter door to door.
Lo umnumzana Joseph Juma omele iphela indaba mpopoma kudala lePhalamende. Kodwa ke abalwela ilungelo likaZulu bathi kukhanya engani amapolisa abophe abantukazana hathi amalunga ecele leZANU PF elikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe abacatshangelwa ukuthi benza isehlakalo lesi. Umnumzana Charles Nyoni ilunga le-Occupy Africa Unity Square elikhokhelwa umnumzana Itai Tsamara osele minyaka emtathu wathunjwa ngabantu abangaziwayo uthi kuyamangalisa ukubotshwa kukaZulu lomsekuwa.
Amapolisa ethu alapha eZimbabwe sekhanya i-hard diesel azabopha babili ngemva kokujikwa kwebhomba lapha ngase-White City. Kodwa mina into emangalisayo ukuthi kathi sebekwanisa kathesi ukusebenza ukubabamba umuntu owajika ibhomba kodwa bona behlileka nokuthwela uDamara owanyamalalayo. Ukuthoni lokhu ngamapolisa ethu eZimbabwe njalo kuyasitshengisa nje ukuthi vele bona ukusebenza kwabo kukhaya ngani kuya ngokuthi nje imisebenzi wabo kuyelwa ngubani ukuthi wenzeni. So into esimangalisayo kusegcekeni nje ukuthi la ngamanga esiwatshelwayo ngamapolisa ethu kanye lohulumende walapha eZimbabwe ngoba ngelanga lakhona kusenzakala lokhu thina abantu esasikhona eWhite City akuzange kubotshwe umuntu sazagcina saphuma sahamba. So kathesi sebesithi babophe umuntu bamthwele ngaphi bona abapolisa kuthi angikade besithi kule reward yokuthi umuntu ole information ayilethe emapoliseni ngemva kwakhona okuthi asesibona kunyuziswe kuthiwa hhayi umuntu wabotshwe kodwa amasosha yiwalawo yiwayala lo muntu wakhona. Kusitshengisa nje ukuthi sebedinga nje ukuthi icala leli liphonga ukuthiwa kulo muntu ozagwetshelwa icala elingayisilwe lakhe kodwa nje lawa ngamanga lawa esiwatshelwayo ngohulumende kanye namapolisa.
Bathi badobhe abantu abayibo so nxabe yibo ke ungathini ngakhonokho?
Hayi kungaze kuthiwa kube ngabe beyibo khona lokhu angukholwa ngoba lami ngilama-doubt ukuthi bengabe beyibo khona kodwa nxabe yibo khona abantu bakhona sibile kwamaqiniso ukuthi babajika ibhomba nje hayi siyabe sifuna nje ukuthi umthetho ulandele njalo ama-rights abo a-observe ukwenzela ukuthi bahambe phambili komthethandaba baye phambili bayegwetshiswa lokhu abakufaneleyo kodwa nothi ukuthi babe sebephonga uvictimize njengoba nje indaba yakhona isingenelela ne-politics phakathi.
Ye, so ke lina lokho elisadinga uDamara kodwa lokhu senzakala bazamthola yini kumbe vele sokuyahlala kunjani?
Ukumthola nje asike sama ukumdinga ngoba la kathesi siphambili ukumdinga inyanga edlulileyo siyasalotha ividiyo dokumentary yakhe siyahamba kathesi kwamanye amadolobha silokhu sitshengisa abantu sicela njalo uncedo kwabanye abantu kathesi imali yethu ereward esinayo isingani siningi mpijana sesine 1200 US dollars eyokuthi umuntu one information ngabuya sitshele ukuthi ukwazi sizombhadala imali le. So asike sama ukumdinga uDamara silokhu siyaphambili.
Lo umnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Ibandla leMthokazi Republican Party lithi lizaqhubekela phambili lilwisana lokubandlululwa kwabantu eMatabeleland okwenziwa ngabantu abavela eMashonaland abaqatsha izihlobo labangani kuphela. Umnumzana Nkululeko Mathe ilunga lekomiti ye-MRP eLubani uthi kuzizwa ubuhlungu ukuthi abantu abahlala ezabelweni zabo bayabandlululwa kakhulu. Uthi bazaqhubekela phambili betshengisela kumabhizimusi atshengisa ukubandlulula abantu baseMatabeleland lenkabazwe. Utshele iStudio 7 ukuthi akube thusi ukubotshwa kwabanye babo abavimbe kwathunqa uthuli ko-Pick n Pay kulandela ukuqhatshwa kwabantu abangahlali eMatabeleland.
Bona kuyithoni lesihle kakhulu ongaikhuthaze yonke inta engabona ebona bathi singasenza siphile ngcono ngoba okwamanje siphila empilweni enzima kakhulu eyomindezi. Into yakhona ayiphathi kahle ukuthi manje zokuzalwa lapho and then awutholi umsebenzi awukwazi ukuthi ngamakethaphi. Endeni sokhosi lethu yaphila ngaphandle kwelinye ilizwe.
Singathi-ke ukubotshwa kwalabo kade bebanjwe ngamapholisa bahamba-ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akukhethusi. Thina sizele ukuthi sizayinqoba. sizoyina lento esiyifunayo kuzenza kwenzele uhulumende lokuyefona ebuphansi kungazizi izikhalazo zethu, ngoba manje lento le ayikhonhle kakhulu vele i-trekisi ileyenzakala laphayana kulela ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Kulezinza izikhalazo zethu seyisengisela njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapha eGoli manje ukuthi singabambana sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile, kodwa ezengisitshengisela ngokuhamba ngomthetho singali singalithi muntu singamosi izinto, ngoba mathi simose izinto kutho sizabe sesizimosela thina, ngoba lana liyani impahla elafana neyethu asiyokwabanye. So thina asili futhi njalo futhi lamashona silwa le-system kahulumende ozelele eHarare nguye oyenza ukuthi siphile ngaphansi kwezinye indebe. Ishona indebele mina ngibona kunganaproblem, but i-system ye-Green Plus eyiyo yiyo ngibona ikulimaza kakhulu thinentanga esisibulele. Okwamanje mina ngenza i-painting manje lapha ebhoringin, but ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngenze leyo nto leyo. Ngizamile last year isikhathi sonke ngizama but ngehlulekile, but la ngiyafuna ukuthi ngikwenze lokhu ngoba kuyena le Green Plan ukuthi manje thina singabantu besindebeleni kuyadaa sifunda.
Lo umnumzana Nkululeko Mathe, ilunga lebandla leMthokazi Republic Party. Siphindeza xoxa lo mnumzana naseSiyo Makhulumo oncintisa kukhetho oluzayo ekubandla le-National Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri.
Yazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni leyo ukuthi kuthiwa khona abantu bathi baqhatsha ngendaba zokuthi onovela ngabuvela ngathi. Ikubona thina ebe-National Patriotic Front, we're talking about a nation, ilizwe. Ayikho ukuthi umuntu uvela esigabeni sithi okobulawayo lapha yi-cosmopolitan province yokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi then ungabe ngowezizweni vele ziyamukela umuntu wonke. So kulihlazo khonokho kuthiwa kwenzakele khonokho kwenziwa ngabantu lapha.
Kodwa phela bathi kukhanya ngazani kuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo ecina izibambile khonapho.
Kuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo la bakhuluma ukuthi i-eradicate corruption and etcetera nangapha yena umuntu eyiyenza kuyatholakala khona ukuthi ngabe kwenziwe sibili ngema-managers bona labo ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapha hambele abavela ema-tabeleni south and etcetera but mina vele siyakukhondema lokho in the strongest term.
Ubona nzani kungabanjwa njani?
Hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi kathi umanager wangikhona mele ku-human resources manager okhathaya wangikhona uyayenza into yaleyo kumbeni kuphephandaba kuphela eliyenza ukuthi into leyo ingane iyamemetheka.
Nxa kungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathwani?
Kumele xoshe umsebenzi umuntu onjalo, kumele xoshe umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elabantu abamaneneyo ababambeneyo babanjaniswa ngunkomo lo mgabi. Those are our icons and abantu abavele asofe sabalahla kungaba yinini ngeke yinini.
Lo ngumnumzana naseSiyo Makhulumo okubandla le-National Patriotic Front obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Umnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU PF uthi abatshengisele ko-Pick n Pay balelungelo lokwenza lokhu.
Ukuthengisela lokwana kube khona lokhu okube khona kwenziwe yileyo Mthwakazi ukuqondana lo Pick n Pay. Bebengani abantu kade befuna ukulungisa udaba lokuthi kulabantu kulo manager lapho kade eqhatsha abantu exotsha abantu besindebele neqhatsha abantu basishoneni. Ngokunjalo abantu kukhanya ngani indawo into yokwanele ukuyisenzakala abantu baze bagcina sebengenela ke bezama ukuyilungisa ngendlela bezama ukuyilungisa ngayo. Kodwa-ke engikubonayo ngingathi kubi kakhulu okuyinto kwakhona ngoba kade kubekwa eceleni abantu besindebeleni bese khonapho bekhithwa lowo sokuthiwa abanye labo ba-aplaya besishoneni bese bengene emsebenzini. Ngako kuyona abantu bakusolile kakhulu bakuswela kakhulu abantu bakithi khona kwizinto ukuthi abantu umuntu nxa eselengumhlobo othile nxa esefika emsebenzini sekhipha abantu abamhlobo othile ngenxa yokuthi yena sedonsa bakhe endaweni yomhlobo othile akulunganga ke ngokokwakhe.
Nxa kule misebenzi endaweni ethize asithi-ke khonapho-ke ema-Tableland kusakhiwa isikolo kumbe ini akumelanga kube nalokho kuthiwa yi-quota system yini
khonapho kipsiven lesisekelo sombuso wethu siyakutsho khonokho yiyo sokungena yona i-devolution of power eyiyo. Ngiyathaba ngoba upresident uMangagwa wekhuluma ngakho that day esematsi north esikhuluma ngokuthi even lakade ewhite city wakhuluma ngakho ukuthi i-devolution of power iyaqala kadesi okokuthi into zokuthi abantu bakhethana ngokuthi iparty ethile iparty lokwana kusebenza but abantu bakholisa badle umnotho wesigaba sabo. Njengokunjalo abantu kudla umnotho wabo wesigaba sabo yikuthi njalo abantu beqhatshwe ngokugcweleza ezigabeni zabo. Asithi ukuthi abantu bezindawo bamelanga bethole imisebenzi lapha kwezinye izigaba ezigabeni zingathiso zabo, bamele bethole kodwa uningi lokho napho yilo kumele lube khona emsebenzini lapho. Hatshi ukuthi uzathola ukuthi ikhampani enjengo-TM nalana enjana abantu abanjengabona ishopu enkulu engangalayo uzathola amashona sesiba yiwo amaningi kwezwi lamaNdebele. Akusikho lokwa abantu bakithi abakuthandi konokwa. Nxa ngisizwa umongameli esithi yena ngemva kokhetho lolu i-devolution of power izagcwaliswa ngokwenziwa ngokunjalo ukuthi kuza kwenziwa khonokho njengoba sikulinganisa kungakhakathelekile ukuthi kubhale kukhona esisekelweni sombuso kodwa uhulumende uza kuqhuba khonokho akugcwalise ukuthi abantu bathole umnotho ogcweleyo ezigabeni zabo.
Lo ngumnumzana Belief Gawule okubandla leZANU PF obekhuluma le Studio 7 eseJolojo.
Bengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke lamhla sixoxa ke ngodaba lokuthi kungani sebebanengi abantu abangendanga labangathathiyo. Singazi ukuthi kambe kuvela ngaphi khona ukuthi kube lensumbelume eziningangaka. Silenhlahla ukuthi silomadube lapha usakhile liline. Lo baba ke umnumzana Siphetha Khumalo ezincwadi zamasiko esintu. Madube ke nxa usukhangela udaba lolu kuhamba njani ke?
Ngiyabingelela Dube, ngibingelela abalaleli. Okokuqala enginanzelelayo senza ukuthi sihlale sibaningi singendanga kumbe nobhuti behlale bebaningi bengathathanga. Siyaphinda futhi sibuyele entweni yamasiko. Ikathi kudala kwakuthiwa umntwana oyinkazana ma ethe wephula unyawo laphana abadala babesiba ngendlela ababekhulumisana ngayo. Umntwana oyinkazana angaphinde ekhala umntwana azokhula ehlala kungaziwa ukuthi umntwana umthethe ngaphi. Okwakhathesi uphongubona umntwana sebuya sezithwele sisu asisabikwa usayenziwani. Umntwana okhulele ekhaya ukhulakhule ukuthi kulaphana sephumile futhi usisi wabuya lomunye. Njalo futhi umntwana ongumfana noma enze njalo kabizwa khuza ukuthi hayi mfana ungabona usenze njalo sukhulile emulini umntwana abantwana balahla bagcine emzini uyathatha ube ngumfazi. Njalo ukuthi thina omama sisalandeli ukuthi sikhule size sifike esitejini sokuthi sibe labantwana sesiphonga ukuphangisela umdaka manje ukuthi umntwana oyinkazana avele abe 11 to 15 years usekhombile sezithwele selomntwana. Kwathi kudala sasimelela isikhathi ukuze sitshaye umuntu ayendi xa uthe wazithwala esekhaya isiso sibikwe ngokwesintu umntwana oyinkazana ahamba ayewenda kuvele ukukhitshwa amalobolo kube njalo. Manje nxa sesivele sesalahla khonokho amboni kungaba lo mqhubekela phambili okukhona. Ngibona nje siba yisizwe sonsane esinye sesilahlekile size sesingasela amasiko akho.
Baba Khumalo, kambe kwenziwa khwini khonokho ukuthi sokugcweleke insumbelume sokugcwelela amantombazana angendanga uhamba njani?
Ya mina ngibuka kahle le ndaba ngibona nje ubuyanga ngenye into engitelela ukuthi kube njalo. Abantu siyazihlupheka manje ngeke umthathe umfazi ngenamali nabafazi nabo angeke bevume ukuthi beshade ngindoda engenamali. Baqala babheke nje ekuqaleni ukuthi nemoto nani kuneenkomo nani esibayeni ma ungenakho konke lokho la ngeke. Njalo futhi enye into engithi ngiyibuka kahle esile engasho ukuthi yenza ukuthi nje abafazi or amadoda egcine engasashadwanga ikakhulu bomama nje ukuthi bengashadwanga ngama-equal rights. Wathola ukuthi umuntu unentozi yakhe nje ufundile unento yakhe unemali yakhe so ukuze evume ukuthi ethathe ngumata enyoka nje ehlale naye nale nto le sibe nzima nje nabafazi futhi amakhanda abo seshisa ze sokunzima vele ukuthi benzela bevume ukuthi beyende or bestat ngoba sebefuna sebe ngamaqembu azimele futhi. Ngathi nje yiyo nje into engibona yena lezihlali zingakuzinsumbekume nabomazakhela abaningi.
Ye, siyakuzwa kakhulu Khumalo khonapho. Madube, ngena khonapho sifile uyatsho ukuthi nxa umuntu engela mota engela mali into ezinjalo kuyahlupha nakhona ukuthi abantu sebelingana njalo labantu besintwana amakhanda asetshisa kambe ukutshayile khona.
Hayi kodwa ukulingana phela sikhuluma ngento ebuye kathesi yona into zabo 50-50 ukulingana. Kuvele besivele sisilahlile isiko Ntube, isiko beselivele ngasekho into nje kade ivele ngasekho ukuthi ukuthathana. Mina ngibona ukuthi kokunye kwangikhona kuyabe kusenza khonokho ukuthi umuntu uyabe engela moto engelani. Ungamdinga umuntu engela moto sihlale lonke lingela lutho lakhe libe nomuzi omuhle uhloniphana kuyabe kuyinto eqakathekileyo lokuthi umntwana ongumfana uhlonipho wesifazane, esifazane ahlonipho owesilisa. Uhloniphe ukuthi nxa uthe wephula umuntu bekwazi ukuthi kumele ube le-responsibility nxa ungubaba, umele umuzi wakho usuwuqalile, ukuhambe uyevela, uthathe umntwana abantu uhlale laye, ukhulise imuli yakho. Ayikho umuntu namhla yangena lapho uyachiya, kusasa ungene lapho uchiye. Konabo abantwana ohamba ubachiye ubenza njalo, lakhona babahamba khona lawo bayayekelwa futhi, kuqhubeka kunjalo. Kugcina kungasela muntu ofuna ukuthatha omunye ngoba wonke umuntu uyabese wona umfazi nje ogcwelela abantwana njengathathwanga nje, upho ngoba ngumfazi nje ongelanto. Kodwa singabuyela emasikweni sibeni ukuthi uyabo uyephulela phana wathatha, ungayephula uchiye, ungangeni uchiye. Kunengani kungasiza kakhulu.
Wathi singenisa ubaba Khumalo. Baba Khumalo ngamafutshane, pho-ke kuyalungiseka yini lokho?
Ubuyanga bafowethu, hhayi ngibone nje impela nje. Nakho futhi ezinye izinto abantu bamanje futhi sebenenkani futhi konke kuyafana, indoda yomfazi akafuni ukuthi yenzene betshelwe yabona. Namadoda nawo futhi fana futhi fifty-fifty nale nto le, yiyo nje into engumthelela omkhulu yokuthi kube njalo kube nensumbelune nabomazakhela abaningi.
Ye, nithathele leli thuba ukuthi mbongeke unkosikazi Sakhile Liline uMadube khonangale-ke kwele Botswana, mbonge njalo lobaba uSiphetha Khumalo khonangale-ke kwele South Africa. Hayi-ke okwanamhlanje sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Kangela amanye amazwe bayawagcina amasiko.
Ye, sike sizwe-ke khathesi-ke uMike Hobe ekhuluma-ke labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Kule viki imthwakazi omuhle sisesigaba seMagwegwe constituency, lapho sixoxa lo mnumzana Zenzo Nyoni, yena ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe, othi hey puti Mike, isifiso ngilaso sokungena kukhetho kulomnyaka, ngincintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Masambeni kuye, siyezwa okunenge. Ngiyakwamukela kuhlelo, Zenzo, njani?
Ngiyaphila puti Mike, unjani baba?
Hayi, ngiphilile. Prazenzo, sengibone usuposta amavidiyo njalo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook, utshela abantu ukuthi kulumnyaka uyangena kukhetho, ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMagwegwe. Usuqalile yini ukukhankasa?
Yebo bhuti, asengiqalile ukukhankasa. Yes, ngibone kufanele ukuthi I think this time we stand up njengamayouth. Sizama ukuthi sikhankase kakhulu lathi sikhangelela isayidi lamayouth, because ngikholelwa ukuthi amayouth lawo futhi ngani ayancindezelwa. Kungayisikho kodwa lokho futhi, kunengo esikubonayo sokusilela kakhulu ezigabeni ezijiyeneyo njengamayouth. Okwenze amayouth asukuma emaningi, ayisime ngedwa engisukumile eMagwegwe. Ngakhangela maningi amayouth ama-independent futhi amanye eMagwegwe nakwezinye izigaba ezijiyeneyo.
Ngiyazi ukuthi esigabeni sakho kulabantu amachumi amabili lambili 22 abancintisayo abakhangela ukuba lilunga ledale lephalamende. Kulabo bantu bakhona yini abasakhulayo abaningi?
Ya, ngathi so far nxa ndiyakhangela sibathathu.
Ye, sabonga kakhulu-ke Mike Hobe udaba lolu. Sike singene kwezokholo okwamanje silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo, mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba bagcinakele emsene endaweni zonke abakizo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithanda ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi hlabelela lanxa kumnyama. Sithola umbhalo wethu encwadini yemsebenzi isahluko ngu-16 undima ngu-25. Lithi iBhayibheli, phakathi kobusuku uPaul noSilas bakhuleka, bahlabelela, bedumisa uNkulunkulu, ezinye izibotshwa zabezwa. Kwase kusiba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, izisekelo zentilongo zanyikinyeka, kwavuleka iminyango, kwaqamuka amaketane ayebophe umuntu wonke sime lapho. Bathandekayo, sithola uPaul noSilas beseFiliphi. Lithi iBhayibheli, kukhona untombazana owayele moya emibi oye ekade ehambe balandela. Lithi iBhayibheli, uPaul ngemva kwensukwane ezithile lontombazana hambe balandela uPaul wachibilika wakhuza lumoya owokuluntombazana lithi iBhayibheli kwaba khona ukutshengisela udlakelo olukhulu edolobheni basebebotshwa ke bashaywa uPaul loSilas bavalelwa entilongweni lithi iBhayibheli phakathi kwamabili uSaPaul loSilas bathandaza bahlabelela bedumisa uNkulunkulu ezinye izibotshwa zabezwa kungaba phakathi kwentilongo ungaba phakathi kobuhluko obungakanani la usuvalelwe entilongweni impilo yakho ingasela progress ingaseyayi ikhanya ngani kayisayi phambili kukhanya ngani usuzafela lapho ngoba uPaul noSilas basebe kusimo abasebe ngapulawelwa khona kuleyo ntulongo lithi iBhayibheli babotshi nyawo babotshi izandla bavalelwa ukuze bangaphumi ukuze bangaqhubeki bechumayela ivangeli lithi iBhayibheli kodwa ikhona into abayenzayo bephakathi kwalumumu uPaul noSilas kasibatholi bekhonona kasibatholi bemsola uNkulunkulu kasibatholi bezisola ngokuthi benzeni lithi iBhayibheli bathandaza emva kokuthandaza lithi iBhayibheli bahlabelela mntakababa ndithanda ukukutshela ukuthi lanxa sekunzima kangakanani yinye into eza kugcina yinye into eza kwenza uqhubeke uhamba lanxa kunzima lanxa sigwedla siphakathi kwenhlupheko yinye into eza kugcina lithi iBhayibheli intokozo kaJehova intokozo enkosini iyikuqina kwami kuqakatheke kakhulu ukuthi lanxa uphakathi komumo onzima kangakanani ukwazi ukuhlabelela uphakamise igama likaJehova kuqakathekile ukuthi ukwazi ukumdumisa yena uSomandla uyawazi umumo kuwo uyawazi uSomandla ukuthi wena usentolongweni uJehova uyakwazi ukuthi uboshiwe awula progress empilweni yakho kodwa nxa sekunjalo mntakababa nansi into ezokukhulula phakamisa iphimbo lakho uhlabelele phakamisa iphimbo lakho umdumise phakamisa iphimbo lakho umbabaze lithi iBhayibheli kwaba khona ukuzamazama komhlaba kwavuleka amasango ma usumdumisa uJehova esehlile wahlala phakathi kwendumiso yakho kusituation ongabe kuyo kuyavuleka amasango kuyanyikinyeka izisekelo kuvuleka sango takababala nxa sekunzima kangakanani kasifunda ukumdumisa singakhononi njengabantwana bakaIsrayeli kodwa simnika udumo sihlale endumisweni simbabaze iminyango izovuleka kuyalunga konke masikwazi ukumdumisa
akuyiphethe mfundisi
kasithandaze uNkulunkulu wethu oyincwele siyathandaza ukuthi phakathi kwenkinga esilazo sifundise ukwazi ukukudumisa sifundise ukwazi ukubala babiza ibusiso zethu sikunika udumo lanxa siphakathi kwenkinga ezijiyeneyo ngiyathandaza ukuthi ubusise abalaleli ubusise abaqhubi baluhlelo labaphathi balo ngelihle igama lenkosi uJesu amen
amen mfundisi siyabonga lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Spanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
siyabonga ke ntungameli Nkomo sike sikhangele ezemidlalo iqembu leSpain linqotshwe ngele Russia emdlalweni we-World Cup lamhlanje umdlalo lokuphele amaqembu la engujiki lobhanqa 1-1 elerussia lihlohle imbekwa emine kwathi elespain lahlohla kathathu emdlalweni olandelayo elecroatia lingqikilana lele-denmark singake lihlukane wothi sikhangele indaba ebezikhokela lamhlanje ibandla lezanup f lithakazelela ukubotshwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba iyabulala abantu ababili e-White City Stadium ngeviki ephelileyo kodwa abalela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwa ngamapholisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoKips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.